iholide inebizo ngoba nxa isikhona sikhona ukuthi hayi amafactor amanye abantu bathethe isikhathi sokubana bavale bayephumula yebo iholide kodwa iqiniso kade bengaphumula abantu isebenze suka lapho uthole sebephanda kwezinye indawo bezama ukuthi baselele imuli zabo ukuthi bathole konke okuncane abangakuthola so bekwenzima sibili kakhulu njalo lokuthi ubona abantu bajayise ngakuqinzukela abantu bahlale ezimuli zabo kusiba lamaphathi kusiba lani bekungekho konke lokho izisebenzi babe zingakwenelisi bekukubi njalo 2025 ke samngena kubi ngoba sibonela laba izisebenzi ezasuke emsebenzini ama-informal traders asebekwi-informal sector izimra ilamapholisa bebangela bebathathela impahla bevala amashop abo ezomnotho lezi zifile ngokunjalo izisebenzi akulanto eziyitholileyo kodwa zibe njengabantu abahawulayo bebukela abanye abantu abezimali zabo besenzayo bekhulisa lezi muli zabo
kuyini elikukhangeleleyo lonyaka
sikhangele ngakuyavuma ngo-2025 sithole ukuthi abantu abangasivulela ama-industry abalezimali zabo bavula ama-industry abantu basebenze ngoba eqinisweni nxa vele singazange sithole senzele ukuthiwa yi-production iqiniso yokuthi ezona economy zahlala zokuziphansi so njengezisebenzi zahlala zokusibhizi sikhala okunye besikukhangela nxa ibhajethi sihle yasiphika kodwa-ke njengezisebenzi engxenxa uhulumende la engazwela izisebenzi ayehlisa ama-tax la abhadalwa ngabantu mani makhulu kakhulu abantu bahola imali ephansi besuke lapho futhi babe le-tax ephezulu besuke lapho futhi bethekswa imali zabo bayengena ngale uma-city council babhadale o-vat bayengena ezitolo babhadale i-vat into esikhangele ngazonke lezo ziyakhangelwa nguhulumende azehlise azwele izisebenzi okwesithathu besikhangele njalo ukuthi aluba kuthiwa kuyavuma ukuthi i-tripartite negotiating forum ikisebenze ibe lamandla enxa ibinganceda ukuthi laso isisebenzi sibe lithole i-platform i-national platform yokuxoxisana lohulumende labaxhathi bethu lezi sisebenzi ingatsha zontathu kubonakala ukuthi kanti kuyini kukancediswana njani